ngingazi baba Nkomo ukuthi khonoko kuyikona okuyikhona obekuvele kube nqabela izolo ukuthi bebuye bezoinvesta eZimbabwe ukuthi akusekho na. Nxa kuyukuthi bona ngokwabo besuthiseka ukuthi iproblem ababelayo asomthetho eZimbabwe, iproblem yayikhona kwakungumgabe, njalo iproblem ababelayo ngumthetho onalo indigenization, uMnangagwa asesithi wona hayi uzasalela ama-diamonds le-mining. Nxa kuyukuthi okunye konke kulungisiwe njalo kuyikho kwakube nqabeli ukuthi bezoinvesta, ngibona ngani bazabuya. Kanti-ke kuqakathekile ukuthi siyokwazi ukuthi vele iningi labantu laba abala iproblem yababalayo aso problem yami lawe ukuthi mina lawe sidlile kumbe siphethwe kuhle. Bona kwabo kuphela i-interest yabo iwezomnotho, lingabavumeli ezomnotho. Even uhulumende libulala njengoba sabulawa nje igugurawundi kunje, bona bebhizi bethapha umnotho kwampani eZimbabwe, abala problem. Kodwa lingaqalisa ukuthi lithathe umnotho, libe nqabele ukuthatha umnotho, sebesiya yiproblem, sebesiyagada phezu kwentaba. So iyiproblem ekhona, ngingazi ukuthi okwakathesi kambe ukuthi babona sokulungile na ukuthi sebengabuyela. Ngabantu ngike wabethemba labo abalani lawo okwabo kuphela ngomnotho.
Alubana ulakho ukubacebisa aba kwamanye amazwe, ubungabacebisa uthini?
Engingakutsho Nkomo yilokho, angifuni ukuthi kuthiwe uMagonya usekhankasela ukuthi amazwe entshonalanga engazi-invest eZimbabwe. Hatshi, ayisikho lokho. Engikutsho nanku Nkomo, mina nesifiso sami bengingathi mina kabeke beme bebona ukuthi ukhetho lolu oluzayo nxa luza kuba khona kambe lwenziwe kuhle na. Kungadingakali impumela yakhona ukuthi benjani, kudingakali ukuthi indlela eyiyona ekhokhela abantu kukhetho lalo ukhetho lolu, indlela olwenziwe ngayo lwenziwe ngendlela ehlonipha isiqu sombuso na, yenziwe ngendlela ehlonipha amalungelo oluntu na, enziwe ngendlela ehlonipha uZulu jikelele. Nabi ukuthi indlela ekhokhela ekhethweni kungakhitshwa konke lokho okuyikhona lokusenqabela ukuthi ukhetho lwenziwe kuhlizolo, okunjengakhona lokho okwenzakala kathesi ukuthi amasosha abhize enkayi ebesabisela abantu bebeyadinga izinto ukuthi abantu bevotele izandla. Nxa konke okuyizinto khonokho kungaphuma Nkomo, ukhetho lwenziwe, akukhathalekile impumela yakhona ukuthi kumbe ngumnangagwa owinileyo, ngumjuro owinileyo, kumbe ngumagonya owinileyo ukuba ngupresident. Hayi, ngibona ngani lokho kuyabe kungasadingakali. Inye indlela ekhokhela ekhethweni ibe indlela eqondileyo ebalulekileyo enhle.